ngengayivala ku-internet ensukwini eziphelileyo lakhathi esiloku ngiyivala nje ku-internet. Kukhanya kungathi khona amabandla amathathu izanu ama-MDC awomabili bavumelana. Ukuvumelana kwabo mina ngiyakukholwa sibili. Abantu abanjengoTswangirai kumbe Wilson Ncube bangake bathengisa abantu bakibo. Mbona ngathi nje lanxa kule zinto eziningi ezingalunganga phakathi kwe-constitution le, into lezi zizalungiswa mbayi mbayi. Kodwa kwakhathesi mbona ngathi ilungile sibili ngenxa yokuthi khona uyaqonqosila ukuthi amapholisa amelanga asekela amabandla ama-political parties. Amabutho amelanga asekela amabandla ama-political parties. Khangelani bakithi babadube. Umntwana khathesi ole-32 years sethethe selabantwana selomfazi. Lokhu esazi upresident oyedwa kuphela.
Okunye-ke ungathini nge-constitution le?
Khangela abantwana besikolo kuthiwa khona abazamele baye esikolo bengabhadali, especially kuba-primary education bangabhadali imali. Abafundisayo kumele banikwe imali. Khangelani ukuthi khona sure i-constitution le ilezinto eziningi ezilungileyo ezokuthi khona abantu bangayivothela iphume kahle. Into eziningi zizalunga eZimbabwe.
Uzavota njani-ke baba Kumbo?
Mina ngizavota sibili ngisithi yes ku-constitution le ekhona. Khangelani omama labo banikwa ithuba lokuthi labo bangene kuhulumende bakhulume bamele abantu. I-constitution le babadube ilungile, kumele siyisekele.